inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele eWorld Health Organization ithi abesilisa abayizigidi ezilikhulu lamashumi amahlanu, 150 million, babelesimo lesi emhlabeni wonke jikelele ngomnyaka ka-1995, njalo inani leli likhangelelwe ukuba lizakhuphuka lifike izigidi ezingamakhulu amathathu lamashumi amabili, i-320 million, ngo-2025. Inani leli ligoqela abadabuka eZimbabwe okukhulunywa kufihlwa ngodaba lolu. I-WHO ithi abantu abaleminyaka yokuzalwa esuka kumashumi amane kusiya phezulu balakho ukuba lesimo lesi esenza induku kababa ingasebenzi kuhle. Odokotela bathi kunengi okudala isimo lesi. Udokotela Derek Matsika uchasisa ngesimo se-erectile dysfunction.
Lo asomkhuhlane wona ngokwawo kodwa yinto esithi nangesikhiwa yi-symptom. Symptom yinto eyizwayo yenzakala but kutho ukuthi kulomi mkhuhlane okhona ngemva kwawo. Ufuze udingisise ukuthi yini. Ngiyazi amadoda amaningi ngenxa yokuthi indawo ejala ukuba yimfihlo siyande ukuthi sicina sisiyadinga uncedo ngendlela endaweni ezingayisizwa. Sidinga imithi athi esiphambanisa umzimba, imithi esikhathi ekufuna ekuphambanisa ama-kidneys.
Udokotela Matsika uthi phose bonke abesilisa bayake behluleke ukuya emacansini ngoba bayabe bekhubazekile emcabangweni.
Yinto othi uyatholakala ukuthi amadoda amaningi wonke umuntu sekwaba le-erectile dysfunction. Nxa siphuma umkhuhlane lo abaningi bakhona siyande ukuthola ukuthi kuyande ukuba yi-psychological problem, into esuke engqondeni. Kungabe yikuthi ngumuntu ohlukumezeke emsebenzini, ohlukumezeke endlini, kodwa sanje ukuthi kuyahambelana, ijabu lihambelana le-stress. And then abalutshwane besijabu bathotha uhambe bayande ukuba le mikhuhlane futhi nxa undaba zishukela khona i-BP yakhe engayikhontrolanga kuhle, ecine ngumuntu osecinga lapha laphela langathi amacansela ongasasebenzisi.
Abanye abezempilakahle bathi kumele abesilisa abalohlupho lolu bedinge uncedo kubodokotela. Umongi ohlala koBulawayo uMnumzana Mthulisi Moyo uchasisa kabanzi ngalokhu.
Uhlupho esihlangana lalo yikuthi iningi labantu sebephila lemikhuhlane efana lechukela ebangela kumbe ethundubeza ubukhali bukababa. Nxa le imikhuhlane ingelatshwa kuhle akufiki ebangeni lokuthi umuntu aswele amandla emacansini. Kuqakathekile njalo ukuthi nxa umuntu egula adinge usizo engadaneli ebantwini kumbe emithini angelaqiniso layo kumbe ezaphathisa okwesikhathana kuphela. Esibhedlela balakho ukupha imuthi olesilinganiso esifanele umzimba singasoze siphazamise ukusebenza komuntu.
Odokotela labanye ababona ngokwenzakala emphakathini bathi abantu abaningi abalesimo lesi kabaphumeli egcekeni ngenxa yokwesaba ukuchothozwa nguzulu. UMnumzana Elion Mdlawuzo ohlala koBulawayo uthi kudala kwakule mithi yokuvusa induku kababa.
Ukungasebenzi kwenduku zabobaba kuhlupha kakhulu. Khona nje sokuvamileyo nje ngaphezu. Kala bekukhona kodwa bekungazamanga nathi manje noma bekukhona izihlahla ezithile ekade zivele zisetshenzwa zokuselasha ngesintu. Phele khathesi abangathi abakwaziyo kathi abasekho balutshwanini balokuncana abakwaziyo.
Unkosikazi Sitshengisiwe Hadebe, umhlali wakoBulawayo, uthi ngitsho lasemtshadweni abanye obaba bayafihla uhlupho lolu.
Indaba leyo kwemacansini le iyahlupha ngoba ngesintu sethu esikhuliswe ngaso yindaba vele singaxoxi ngayo ngisho lesemakamelweni. Yeza umuntu esikhona yena namhlanje uhle uphelele khonapho umuntu angaze washo ukuthi khona yilo hlupho lapha kanti ungancedisa njani. Kunokuthi umuntu azidike lo mbeko ngama-WhatsApp group labe advertise imithi yona leyo ebese zihambe ezithengela yedwa ngale ngudlu. Kodwa sifisa ukuthi ngabe siyakwansi sithole amathuba okuthi sixoxisane ndawonye.
Abezempilakahle bathi kumele abantu abalesimo lesi behlolwe ezibhedlela ukwenzela ukuba isebenze ngemfanelo induku kababa. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.